Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zilukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla zibu 17 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo.
So kube lo monakalo omkhulu kabi indawo eziningi abantu bengasakwanisa ukudlula ngabona emlibizi bridge izimoto zithethe phosila ngalonke zingakwanisa ukudlula ngoba besegcwele izihlahla ezisiphunwa ngamanzi.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS isikhalaze ukuthi iKhomishini kaHulumende e-Public Service Commission icishe umbiko wayo wokuxotsha ababalisi abangayi emsebenzini kulandela isinqumo somthethwandaba esethulwe izolo.
Sihlale sixhumene lohulumende. Ngakube siyakhulela phambi kokuxhumana laye. Sizikhuluma ngokuthi nako sokuphumileke singenza kanjani.
Owake waba ngunobhala wokuqoqa inhlelo zebandla le-MDC Alliance umnumzana Bednico Bebe uthi abantu bengakhathazwa ngumfanekiso osabalele ebulenjini otshengisa endawonye lo mnumzana Welshman Ncubele nkosazana zana thokozani kuphe
kulezi khadi zokuthi abantu bahlangane nje njengabantu abavela endaweni yinye sixoxisane ngalokho kufanele sikuxoxisane.
Ivandla le MDCT lithi umkhokheli walo umnumzana Douglas Munzura uza kwenza umhlangano ukukhankasela ukhetho lwama by elections ephela ndaba hall kobulawayo ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo. Izulu leli libikwa lijiye izakhamizi ziphakathi kodubo ngoba imigwaqo engasetshenziswa ukuziphathisa ayisebenzi. Sixoxe lomela isigaba sebhinga South umnumzana Joel Gabuza othi umonakalo odalwe lizulu leli umkhulu kakhulu.
So kube lo monakalo omkhulu kabi indawo eziningi abantu bengasakwanisa ukudlula ngabona emlibizi bridge izimoto zithethe phosila ngalonke zingakwanisa ukudlula ngoba besegcwele izihlahla ezisiphunwa ngamanzi zaphosa zakhukhula ibridge ngale silahlekelwe ngamabridge amatatu sithi ngale elubimbi ibridge alisakwanisa ukuthi imota zingadlula ikakhulu amarori amakhulu besiya ubona usuru khona ngale emanyanda kuhamba amabridge amabili. So kukhanya ngathi izulu leli libangelwe amanzi la abuleli amabridge abangelwe ukudabuka kwamadamu amabili. Kulamadamu asemanyanda le malaria adabuka esikhathi sinye ebusuku abakwakhipha amanzi amaningi yangena yangena kumanyanda river ayachaya kumlibizi kwaba lo monakalo omkhulu kakhulu.
Akula muntu kumbe izifuyo ezithethwe ngamanzi la.
Okwenzakale ukuthi inhlahla ukuthi umonakalo lowenzakale ebusuku ngabe kusemini besiyalahlekela zimpilo zabantu kube yinhlahla ukuthi wenzakale ebusuku abantu belele. Kodwa kunjalo indawo eziningi amanzi angena emzini yabantu kodwa sizwa ngama-reports abantu abafile but izifuyo zihambile. Ngiyabona ngale phansi kwe-Manyanda Bridge la masimu ahambile la makhuba abanye babechiya amakhuba abo emasimini abanye abalezifuyo eziseduzane lemfula zihambile kodwa impilo zabantu besingakezwa ukulahlekelwa kwabantu.
Bakhona yini abadilikelwe imizi njalo ungasitshela ukuthi ngabe khona sebehlala ngapi?
Ye indawo eziningi ngoba izulu leli khava indawo enkulu kakhulu ngathi nje ibhinga yonke besikhula ama-reports okuthi abanye izindlu zithethwe because belinesiqoto njalo lilo moya omningi kakhulu. So indawo eziningi imizi ihambile izindlu tatizi amarufs. So kubele challenge ukuthi umonakalo lo uthe usenzakala bezama ukuthi uhulumende engenele kodwa asikazuzi uncedo. So esikwenzeka tesi ukuthi nje sicele nje uyabona omakhelwane abantu bayazama nje ukuthi behlalisane bencedane bona bodwa esingakabi lo uncedo oluvela kuhulumende. Naw okunye ukusikhathazeka ukuthi imigwaqo le engazela ama-bridges linka nje ibhinga ephezulu ngale kubola usulo kulinywa khona. Yiko njalo kulama GMB, okulama inputs, okuhlala khona zonke izinto zokulimisa. Asakwanisa ukuthi ngapha phansi esingathi i-lower binga ephansi. Abasakwanisa ukuthi befike phezulu ukuyathola ukudla kumbe bethola ama-inputs, amarola amaningi ahambisa o-fertilizer labo lihlanyelo. Abasakwanisa ukuyafikela usulo. So sesilodubo nalona ukuthi enye half ye constituency ayisakwanisi ukuthi siyifinyelele especially nxa sisebenzisa izimoto ezinkulu. Njalo angibona ukuthi ngesikhatshana esifitshane ugovernment uzakwanisa ukuthi eyakha ama-bridge la kuzafanele ukuthi abantu bebone ukuthi singancedisana njani ukuthi imoto azikwanisa ukuhamba.
Umnumzana Joel Gabuza ngomela isigaba seBinga South edale lePhalamende engwebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi amagamated rural teachers union of Zimbabwe iATUZ isikhalaze ukuthi iCommission kaHulumende ePublic Service Commission icitshe umbiko wayo ewethule izolo othi ababalisi abangasayi ezikolo kumbe abafika khona bengafundisi bexotshwe kokuphela emsebenzini. Amagqweda enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi yiwo akhulumisana leRepublic Service Commission ngalolu daba. Njalo iCommission le ingenqaba ukwenza njalo udaba lolu luzakhwezwa emthethwandaba njalo. Lokhu kwenzakala umthethwandaba usumise elinye njalo inyathelo likahulumende elokuxotsha ababalisi laba ngesizathu esifanayo. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yeZimta ukuze sizwe imbono yabo ngalolu daba.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teacher Association yahlangana ngomgqibelo yakhupha isinqumo esasikhuthaza uhulumende ukuthi kazame ukuthi adedise ulaka lokugweba ababalisi ngokubamisa umsebenzi. Kazame ukuxolela labo babalisi abaza kwehluleka ngokuqotho njalo bevele bethele nzima nangu phela iholo labo lalivele lincinyane besehluleka ukuthi baye emsebenzini bemelele ukuthi bahole kumhlaka 18. So kumele babone ngeqiniso ukuthi onguye owehlulekile kuphi, ozaphumelela kuphi. Ngakho sebeletha leso sinqumo. Thina ke sivele sikhuthaza amalunga ethu ukuthi labo abenelisayo abaqale ukuncedisa abafundi bayephambili. Nakathesi nxa kuza kuthi ngemva kweholo bathole kuba bakutholileyo, sizacula sibancengile njalo ukuthi abaqhubekele phambili besiyandisa abantwana. Kodwa siza kuyeka phela kuhulumende siyecela ukuthi hatshi kasisuthambe lokhu elikufakileyo kakwenelisi. Sikubone kungadingakali ukuthi sivele sisukume siye loba ngaphe enkantolo siyefaka izinqumo ezijineyo ngoba besivele sisazi-ke ukuthi thina esasinqumo esaqutshwa ngongqongqoshe wezemfundo sasivele singasebenzeki. Kanti esiyingozi sasibakelisi esiyabe sikhutshwe ngusekretari esegweba labo abangekho emsebenzini ngoba phela sivele sikhe sikwazi thina ukuthi unongqongqoshe wezemfundo kanawo amandla okuthi alethe izigwebo ezinjalo kumbe ethule izinqumo ezinjalo. Wayezikhulumela mhlawumbe wayedlala nje ekhuluma ezepolitika esazisa ozulu kaZimbabwe.
Sikhuluma nje kuyini elikumeleleyo kathesi?
Kuhle sihleli sixhumene lohulumende. Ngakho-ke siyaqhubekela phambili ukuxhumana layo. Sikhuluma ngokuthi nakho sokuphumileke singenza kanjani, sikhulume layo umama uDr. Ndlovu
ukuthi siyenze kanjani ababalisi bekuyela. Ngakho phela kuna mabhasi esiwalindeleyo okumele ukuthi athwale ababalisi baye esikolweni. Esiyabe sixhumana la kwathi izindlela zokuthi lokhuyana esikuqhumileyo ku-NJMC uzafezeka njani. Ngikhuluma nje ngizathwala usiba lwami ithi lobe incwadi silobe laye nomama ukuthi singaxhumana masinyane yini sikhangele ukuthi ezamabhasi ziyalungiswa zilungiswa njani.
Abanye njalo bathi inhlanganiso yezimtha iyavumela uhulumende ngalokhu ebanika khona kukulutshwana. Kungabe kuliqiniso lokhu yini? Kumbelani lokhu elisithi hayi lifuna ukuthi xa.
Uyabona emuntwini ovele ehlezi ethole umqondo wokuthi iZimbabwe Teachers Association kayifuni ungeke uyigezise ingqondo yayo uza kukhuluma kwakutshona. Njalo akula langa lapho kokuthiwa sake sakhuluma kathi alalala lapho sisuthi ungasiphekeli. Sihlezi lokhu sisithi thina sifuna some more. Siyatsho sithi thina sifana lo proverbial Oliver Twist owayevele ehlezi sisithi angadla kuthwaleza umgama kuyela ukuthi ake linike njalo. Lokho kuyimvelo yenhlanganiso iphi la yiphi. Siyaziqhenya ke thina ngalokho ukuthi sikwenza singagiyazi, sikwenza singagabazi, asigida ukuze wonke umuntu ezukuthi amnandijika sisuthanga. Siyachasisa uthuthe ukuthi umuntu kasuthanga. Ngakho-ke nakathesi sizavele sikuyini sithilo ngaphambilini ukuthi imali kayinelanga. Kodwa-ke asincediseningi abantwana beZimbabwe singabancindezeli, singenzi njengabahuquluzi benotho labana ababevumele ngafisi ukuthi umuntu omnyama afunde. Asithini ngaloku mkhona kafunde umntwana, kodwa sina sibuyelele izikhalazo zethu njengabatitsha. Sidinga futhi okunye okungathuthukisa ababalisi, kubuye kuthuthukise njalo ezemfundo. Kuhleli kukhona ngithi lokho. Ngakho-ke laba abasho njalo nje hhayi ngabantu abadinga ukusoma besoma bedlala ngegeji uzilile.
Hello-ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yezimta, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Waba ngunobhala wokuxoxa inhlelo zebandla le-MTC Alliance umnumzana Betnico Bebe uthi abantu bengakhathazwa ngumfanekiso osabalele ebulenjini owakhe endawonye lomnumzana Welshman Ncube lonkosazana Thokozani Khuphe. Lumfanekiso usudale imibuzo eminingi nengi ebalisa ukuthi uKhuphe engaba esefuna na ukuya kubandla le-Citizens Coalition for Change. Kunye lo Bebe, sixoxe lo Bebe othi ngisho yena labanye bakhe bebezixoxela njengabantu abahlala kobulawayo.
In particular sonke sibe imisebenzi esiyenzayo kobulawayo. Kulezi khadi zokuthi abantu bahlangane nje njengabantu abavela endaweni yinye. Sixoxisane ngalokho kufanele sikuxoxisane. Angiboni ukuthi ke kuyanqabela ukuthi sikwenze lokho. Ngesizathu esifanayo kuba kuhle ukuthi sibone ukuthi kambe nxa sihlale phansi sazihlalela sanathi tiye saxoxisana sibathathu singaze sithathe umfanekiso kambe abantu bazaresponda njani. Esikunanzeleleyo ukuthi ke abantu baresponde ngendaweni ngendlela ezishiyeneyo, kodwa kusalayo ukuthi njengabantu abavela indawo yinye kwesinye isikhathi kuqondile ukuthi nje ke sihlale sikhulumisana. Sile sikhathi eside singahlali sonke, singasebenzi singalasikhathi sokuthi sihlale phansi sike sizixoxele nje nesilungu lokho kuthiwa sharing of ideas. Ngibona ngani ngikho kwenzakileyo nje. Hayi okuningi lokhu kuzwa kukhulunywa ngabantu okuyalelale hhayi thiyana lakho Chris. Thina sizinkokheli ezisemathebeleleni sinemvume yokuhlangana sishiya ama-ideas.
Kuhle ke nxa umfanekiso lo ususabalele ke kutsho ukuthi ke ngesilungu kuthiwa ke is drawing a lot of interest. Njalo futhi le interest eyidrawayo inye izaba negative eye izaba positive. Kodwa engingakutsho yukuthi okwethu kuhlangana bekukuhlangana kwezizalwane ezivela kakhulu ngithi kumbe abahlali bakobulawayo.
Kuleminye njalo imbiko esizwileyo ethi yona uMakhuphe
ulakho ukuthi abuyele ku CCC. Kungakuliqiniso yini lokhu ngokuzwa kwakho njengomuntu elinathe idiye lonke?
Mnumzana Gandhi, uyazi ukuthi okunye kuyahlekisa. Mbona ngani ke izinto zamakuwa e-social media asingake sizithathe zibe serious. Ngoba lowo muntu okuchoyo kambe besibathathu yena ube ngowesifo engabonakala ungisathani le osesazi lokho thina singakwaziyo njengoba thina sobathathu singakwazi konoko. Kuyadanisa ke ukuthi eZimbabwe that's why ubona silokhu sihlezi lapha esikhona. Kwesinye isikhathi kulabantu abalengqondo ezinjalo ikakhulu abantu bebandla elibusayo through i-department ye-security bayakwenza konokuba bafuna ukuthi behlukanise abantu. Hayi, wothi sibaniki warning this time around alilibonanga, ngeke sava sayehlukana kathesi ngoba kukhulu esesikufundile.
Kulembiko esiyibone iphuma enkundleni zokuxhumana ekhomba ukubana lina lobathathu lilakho ukusebenzelana ndawonye likhokhelwa ngubaba uWelshman Ncube. Kungakho liqiniso yini lokho?
Hawu, kambe ukhona uyakakhulumela omunye ukuthi susiyajoyina iphi church kumbe susiyajoyina iphi party. Anti makhupha ukhona ngokukhuluma lokho. Kanti mina ngamkhulumela ukuthi wenzeni. Lo olokwakhe akwaziyo okade khona thina besibathathu kodwa ngaso kusiba labanye abantu besifo asebekhipha imbiko. I am sorry Gandhi, angake ngaba entertainer mina ngoba ikuchitha isikhathi sami, izipoko engingazaziyo lezo. So akula muntu ongangami engingathatha isikhathi sami ngiphendulana lezipoko.
Umnumzana Abednego Bebe ngowake wamela isigaba senkayi njalo wake waba ngunobhala webandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni.
Ibandla leMDCT lithi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora uza kwenza umhlangano ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections ephela ndaba hall kobulawayo ngomgqibelo. Ngempela sonto edluleyo uMonzora ube lomhlangano ofanayo endaweni evulekileyo eHighfields eHarare, wona ibandla lakhe elithi ungenwe abantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000. Kodwa abanye bethule imfanekiso ebiveza abantu abalutshwana kule nani leli. Udaba lokuthi umhlangano wakhe kobulawayo lo uza kwenzela e-hall okuyindawo evalekileyo njalo enelisa abantu abalutshwana ukuthi bangene sokubangele ukuthi abanye bathi uMonzora wenze lokhu ngoba engelasekelo kuleli dolobho. Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthe benze lokhu ngoba besesaba udlakela.
Ibandla le-MDCT lizakwethula ngokusemthethweni umkhankaso wokugaya ukhetho edolobheni lakobulawayo ngomgqibelo wonalo. Sizakhumbula ukuthi silama-councillor angu-8 lama-members of parliament amabili azingangena ekhethweni ngaphansi kombutho owe-MDC Alliance. Okuqakathekileyo ukuthi umongameli lakukhokheli bubuye ukuze buphefumule ngalezi ngalolu khetho. Sisethula okuphathelane lobulawayo, sisethula okuphathelane lezidingo zabantu kubameli babo abakucele leMandebeleni. Ngakho ubaba uMonzora uzabuya elobukhokheli obunye ukuthi senzele umsebenzi.
Abanye bathi lesaba ukuthi kalisoze libe labantu abaningi kulomhlangano, yikho nje liwenzela eholu ngoba kalilasekelo kobulawayo. Kungani lithethe leli nyathelo?
Ayebo, kambe siyakwazi ukuthi kobulawayo yisigodlo silama political parties amanengi njalo okungenzakala ukuthi njoba sisanda nje ukudlula entweni ezithile eziningi kungaba lodlame. Ngakho yikho sifise ukuthi kube sibe sendaweni esiphephekiyo. Njalo nje khona kobulawayo akujwayelakanga ukuthi imhlangano yenziwe endaweni ezivulekileyo. Imhlangano yenzelwa emaholu nxa abantu bebanengi kakhulu, yenzelwa ezindaweni ezinjengabo Stanley Square labo ama stadiums kodwa ke njengoba umhlangano ube ngowesikhaphe khaphe si umhlangano esulungiseyo naliviki amaholo amakhulu lawo abevele ngasekho sethethwe ngabanye ngakho siza kwenzela eholo yephelandaba thina sikhangile ukwenza okwethu okweMDCT asizihluphi ke ngabantu abathi kutheni siyakwazi ukuthi ibandla like lachitheka siyakwazi ukuthi ngomva kwababuthwangira into bezingamanga kuhle kodwa abantwana beMDCT njengoba libonile namhlanje eHarare bayazibutha kancane kancane baza kunanzelela ukuthi ibandla yilona leli ibandla esalitshelwa ngubabuthwangira njalo yilo lodwa ibandla elilandela iconstitution elilesithembiso sokuthi kusasa lanxa lingaba nguhulumende into zizaqhutshwa ngendlela ngoba sime mpompo sigxilile ekutheni ibandla lethu kumele liqondiswe izimiso zola hatshi ukuthi liqondiswe ngumuntu oyedwa hatshi ukuthi kube ngulola lowo engathi izinkomo ezisemahlangeni
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT kusenjalo umkhokheli webandla le Citizens Coalition for Change iCCC umnumzana Nelson Jamisa uzakwenza owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho eHighfields eHarare ngesonto
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ibandla leCitizens Coalition for Change selithembise ukutshengisela phezu kodaba lokungaqhubi kuhle umsebenzi okwenziwa yiZEC. Leli bandla lithi iZEC ikhanya ifuna ukuncedisa ibandla leZANU-PF ukuthi liqilibezele ukhetho oluzayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usevumele abafuna ukuthenga umumbu phandle kwelizwe ukuthi sebengenelisa ukwenza njalo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi bakaStudio 7 lonke nje. Besicela lisibuzele kuhulumende we weZimbabwe ukuthi khanya amazwe amanye asadakiphela sekethi simkhuhlane ihambo zabantu lapha nangitele botswana lithi umuntu uyabengena etshengisa ikhadi lakhe ukuthi uhlatshwe kabili fully vaccinated kasakudingakala ukuthi abuye lama-test atshengisa ukuthi kune-COVID kumbe kana-COVID so sokusithi ukuthi nxa sisuke ekhaya sesibuya ngapha botswana siyabe kungasadingakali ukuthi sidinge leyo ncwadi ye-72 hours edingakala i-certificate se-COVID sicela lisifuzele ukuthi kambe uhulumende weZimbabwe uzasi zwela nini ukuthi nxa sisuke botswana sisekhaya kungabhadalwa nani lezi mali esizibhadalayo ezilongu sihlatshiwe amajekiseni afuneka amabili kumbe le-booster uzasenzela ifavor leni uhulumende wethu
salibonani zihlobo zami salibonani sisebenza e-Studio 7 ngiyaphinda futhi ngiyakhala zihlobo zami mina ngingumuntu omdala ngile minyaka yokuzalwa engu-73 mina futhi ngingumfelakazi from 30 years izofika namhlanje ngingumuntu ozisebenzelayo ngingumuntu oziphilisayo so nxa kade sengingasebenza bazalwane bami ngithathelwe ngabantu abaphilayo badlale ngami njengesithutha ngiyabe ngifanele ngenze njani ngiyancenga ukuthi abantu laba nxa ngilecala kibo ngiyaphinda futhi ngabambophisa ukwenza ukuthi ngiyegwebhe esigqoko sami siphele ngoba kangikwazi ukuthi kuzaba isikhathi esinganani belokhu nxa ngivuna behlangabezana belambela ngiyesaba isikhathi sokungigweba inzima ngakho kodwa ngiyabe ngigwetshwe nguhulumende angaze athi 10 years akula ndaba ngizabasebenzela nxa ngikhona ezi ngiyancenga kakhulu ukuthi siluhlupho lwami khona apha ebantwini laba kangilwazi ngifuna ukwazi uhlupho lwami ngoba mina ngaze ngikhulumisane labo futhi mina ngaze ngidlele emzini yabo ukuthi kade ngibahlupha nganani kwazi
salibonani salibonani mahlabezulu salibonani bakomthakazi siyabonga nani salibonani intatheliza Studio 7 ngithi kangihlawu ngikhulume ngala abantu abathi bona omqondisi kwathini omqondisi kabayi kuma-elections umqondisi uyakubona ukuthi ama-by-election akula nto ezenziwa yinto yeZANU-PF leyo ukuthi babone ukuthi bangaqila njani ngo-2023 bangadliwa kutsho ukuthi 2023 3 abantu bayachaywa babulawa uhlakaniphike umqondisi lina abantu bakamthwakazi nanzelelani ukuthi ngali votela emalokhunzeni angale akula nto elizayithola lina hlanganani livotele bona umqondisi bona labo libe limbumba libe inamba ethile ukwenzela ukuthi labana abantu nxa sebekhiphe izanu yabo le MDC bazashare amavoti abo emahlonyeni khona bangashare amavoti lina lani ngapha liyabe libuya lili xuku lingena eparlamenti lo eyabe efuna ukubusa ilizwe uzakhuluma lani upresident Khohlwani upresident uMathebeleland vele lani liyakwazi ukuthi akula muntu ongavotela ukuba ngupresident weMathebeleland okwakhathesi kuze kutshintshe ingqondo zabantu ukuthi bakwazi ukuthi umuntu wonke weZimbabwe ngumuntu okwakhathesi kalaziwa yekelani ukuthathwa ludumo iMBCCC leyo kade yalitshengisa ukuthi kalivunyelwa ukuthi likhwele lani kuma-structures akhona wonke umuntu ovele eMathebeleland akala ngqondo kumele kubuse umuntu wakhona ngale okwakhathesi kayisiyo iparty yenu ngiyabanikazi ifanana nje lezanu PF ikuthi nje nxa izanu elizwisa ubuhlungu bese licabanga ukuthi kumbe iza kuba ngcono kayikho ngcono utshamisa kala interest yenu enhliziyweni hayi ukuthi lithi likhalele ukuthi lifuna upresident welizwe ngeke limtole
Studio 7 nganibulisa lonke balaleli baka Studio 7 amagombela amanomhlaba ukhuluma ngu-Allen Nyathi Goli ngithanda ukucwayisa izinduna zangapha ngakomthwakazi ukubana zinduna lifuze lihlale liqaphile lizihlolisise kahle ukuthi ubunduna benu libusebenza ngendlela efaneleyo sizwe sikamthwakazi ngoba nampa abathakade babulala abantu ngegugurawonde sebefuna ukugezela kini ubuthakade babo bethi linahamba nilekhulumisana labantu libhadala abantu belinikeza imali libhadala abantu liyabhadalani lina zinduna elikwaziyo lalingekho lapho kubulawa abantu ababuye bona labo bathakathi abayibo ababulala abantu beze bezokhulumisana nabantu ngoba kuyakhomba ukuthi baleke bedelela lamanje basabhidlizana ma ukuthi akuyakho amatshe esikhumbuzo bayadiliza bafaka amabhomu bayenze yonke into nje abayithandayo sasa bazalitshela futhi bethi abhalule ipolisi ukuthi into esabhidliza amatshe lizabuzwa ngabantu zinduna lehlule kokuphendula sibaqaphele abantu basempumalanga labo
sanibonani bakithi balaleli be-Studio 7 kunge nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele kuzindawo ezindawo lapho enikhona hayi njengoba ngiyayihlala isenza umsakazo ngowethu bantu bakithi ngowethu impela siyafaka lathi uvo lwethu siphawule lapho esiphawula khona sigxeke lapho esigxeka khona and so forth so bakithi lapha angisoze ngibe mude kakhulu today kakhulu ngilokulimukisa kakhulu izizalwane zaseZimbabwe kungabantu baseZimbabwe ukuthi bakithi iSouth Africa kulamalanga iyavungama abantu benkosi iyavungama impela ongaboniyo usuke naye ingqondo yakhe naye namehla konke kubuthundu soke laphana ukhalimela kakhulu laba lokubethutheleka kuthiwa khona itonda kuJohnsville itonda hakamehingo bakithi akusela misebenzi khona lapha ezweni laseSouth Africa njalo nabantu baseSouth Africa abasabafuni abantu bokuza ababuya bevela emazweni abo ungakuthi impela nina kakhulu enithatha abantwana emakhaya khona beZimbabwe lithi nizobafundisa lapha eSouth Africa nisenkingeni enkulu kakhulu yesituation ezaba khona khona lapha ezweni lona leli ngoba manje uyamthatha umntwana uthi uzomfundisa eSouth Africa akanamaphepha akanama-ID akanawathi uyofunda nje fundele emoyeni nje angazi ukuthi nesitifiketi leso noma nama-degree la uzowathatha ewathatha ngawapha amaphepha so bakithi asifundeni ukuhlakanipha impilo yamanje bantu benkosi isemfundweni umuntu ongafundile kulamalanga mpela usekuzimeni obukhulu kakhulu uma ningakukhangeli kunanzelele soke ngithi kaphelani bantu benkosi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le-Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika Ilizwe leMelika lithi inani legciwane leCoronavirus selehle layafika kusibanga esifana lesesikhathi kulomkhakha othiwa iDelta. Ilizwe leli lithi asebebanjwa igciwane leCoronavirus ngelanga. Sebehle bayafika phezu kwenkulungwane ezilikhulu ngelanga 153,029. Kusukela kunkulungwane ezifika phose isigidi ngelanga 807,897. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje isikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eyathuze isikhalaze ukuthi ikhomishini kahulumende ePublic Service Commission icitshe umbiko wayo wokuthi abangayi emsebenzini bazaxotshwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisa ngakuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.